Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle zulukandaba lapho elingali khona kumagumbi amane omhlaba olamukela ku studio 7 ngolesithathu mhla ka 21 Mbimbitho 2018 ngo Chris Gande endabeni zethu lamhlanje odokotela bathi lanxa besethuselwa ukungaphiwa iholo lalinyanga ngenxa yokukhalala umsebenzi bemba phansi besithi vele ababuyeli nxa izikhalazo zabo zingalungisiswanga.
Kodwa eqiniseni ukwenza khonokho kakuyenzi ukuthi indiko ezikhona ezibhedlela zokusikela imithi lokungabhadala amadokotela kuhlaphe. Kabazikhangelise, bazisebisise, bazinike amakhwapha njalo benandelela ukuthi ukwethisela odokotela ngokuthi imali kayisoze ingene. Kakusoze kuncede ukuthi odokotela babuyele emsebenzini.
Amazwi ukufuthelana ebandleni leMDCT phakathi kwaMnumzana Nelson Chamisa loNkosazana Thokozani Khupe sekucaphakele la kumalunga aleli bandla eSouth Africa.
Bayakhuluma kumaphephandaba, bayakhuluma nje kumedia. Asikho isidingo sokuthi baze bakwenza umsindo, baze bayenze okunye okungathi bafuna ukuba lodlakela.
Amazwi kaMnumzana Robert Mgabe awokuthi umbhuqazwe wegugurawundi waqala ngenxa yokufihla izikhali emaplazini okwenziwa libandla le-PF Zapu ngeminyaka yabo-1980 kusolwa ngabanengi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Odokotela abaphakathi kokukhalala umsebenzi bathi kababuyele emsebenzini kungelani lokwethuselwa nguhulumende othi abasoze bathole iholo labo nxa bengaqhubeka bengayi emsebenzini. Uhulumende wethule umbiko izolo ntambama othi sokumele iziphathamandla zikahulumende zibikele ugatsha lukahulumende olubona ngezeholo olwe-Salary Service Bureau ngalabo abakhalala umsebenzi ukuthi bangaphiwa iholo labo elenyanga yonale ngoba bengekho emsebenzini. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomongameli wenhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association udokotela Mxolisi Ngwenya othi yena abasoze babuyele emsebenzini lanxa besethuselwa.
Thina sithi nxa kuyikuthi yikho abade sebekucabangele ukuthi bakwenze, nabayenze kunjalo indaba yakhona yale, ngoba yiwo umsebenzi wabo wokuthi bethe odokotela bangasaphiwa imali zabo ngenxa yokuthi i-14 days sezidlulile bengekho emsebenzini. Kodwa eqinisweni ukwenza khonokho kakuyenzi ukuthi indiko ezikhona ezibhedlela zokusikela imithi lokungabhadala amadokotela kuhambe. Kabazikhangelise, bazisebisise, bazinike amakhwapha njalo benandelela ukuthi ukwethisela odokotela ngokuthi imali kayisoze ingene. Kakusoze kuncede ukuthi odokotela babuyele emsebenzini. Ngakho-ke sithi kibo, endaweni yokuthi beyothisela amadokotela kabalungisi indaba esabatshela zona ukuthi yize zenza singakwanisi ukulapha izigulane.
So-ke singathi liyaqhubekela phambili alila ndaba lakho lokho abakutshoyo?
Hhayi, kasikho lapho, kabayenze bona because naze bethi bona lathi imali yakhona kayisezindeni nxa izele kwintitshwana kambe shiwa kuyanceda ngani? Uhulumende nguye owathembisa abantu ukuthi uzabanika impilakahle. Thina sizisebenzi nje ezithengiweyo ukuthi zibuye zizosebenzela abantu. Nxayena uhulumende sizile ukubhadala izisebenzi futhi ukuthi sezihlulekile ukunika abantu impilakahle.
Alisoze likhulume labo like lizame ukuthi like lixakulule konokho okwenzakalayo kumbe vele lani selisithi
nxa befuna ukukhuluma lapho ngababuye ikhulume ikhona inamba zethu balazi, bayakwanisa ukusifonela sibambane sihlangane sikhulume. Kodwa nxa kuyukuthi baqhubeke ngokothisela, hhayi-ke abaqhubeke kwesethisela bethathe lezo zimali zakhona ezivele zingekho ngoba thina emsebenzini kasiyike ngalungisanga indaba zokuthi awulamithi njalo-ke abantu kabaholiswa imali efaneleyo okumele bebe besebenzi.
Alo ke ngudokotela Mxolisi Ngwenya umongameli wenhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospitals Association ubexoxa icingweni lo Gibbs Dube we Studio 7 ekwabulawayo.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, short wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz.
Ukufuthelana ebandleni le MDCT phakathi komkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa lomunye wabasekeli bakamongameli inkosazana Thokozani Khuphe sekucaphakele la kumalunga aleli bandla kwele South Africa lapho okuthiwa khona sekumiswe umsebenzi umgcini sihlalo waleli bandla eSouth Africa. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ingaba ngxoze khona ebandleni leMDCT ngodaba lokuthi ngubani osethethe isikhundla sikamuyi umnumzana Morgan Tsvangirai phakathi kwamnumzana Nelson Chamisa lonkosazana Thokozani Khuphe isichaphakele kumalunga lenkokheli zaleli bandla kwele South Africa. Ukucwayisisa okwenziwe eStudio 7 kuveza ukuthi phakathi kwenkokheli zaleli bandla kwele South Africa sekulokudonselana okukhulu phakathi kwalabo abasekela icele likankosazana Khuphe labasekela elikamnumzana Chamisa. Umbiko othole Studio 7 waqinisekiswa yilabo abangathandanga ukuvezwa ngoba bengelalungelo lokukhulumela leli bandla. Ukhombisa ukuthi inkokheli zaleli bandla sezivumelene ukususa esikhundleni okwesikhatshana umgcini sihlalo weMDCT kwele South Africa umnumzana Chief Ndlovu lelunga leNational Executive Committee umnumzana Khalipani Pugeni ngenxa yokuthi basekela unkosazana Khuphe. Kodwa umnumzana Pugeni utshele Studio 7 ukuthi imizamo yokumisa okwesikhatshana yisenzo samandlwane esenziwa yilabo abaswele kokwenza ngoba yena lilungele idala laleli bandla.
Umbuzo wakho ngawuphendula kanje ngithi hayi angikho suspended, akulanto enjalo. Ngabantu nje abathabe kakhulu nje abafuna ukukhuluma into yabo kodwa hayi ayikho nje into enjalo.
Enkulumeni akayiqhuba le Studio 7 ngenyanga ephelileyo umnumzana Phugeni wakubeka kwacaca ukuthi ngokomthetho wesisekelo sebandla lakhe unkosazana Thokozani Khuphe nguye okufanele athathe isihlalo sokukhokhela leli bandla athi umnumzana Chamisa. I-Studio 7 ikhulume lobona ngokuqhutshwa kwenhlelo zebandla leMDCT kwele South Africa umnumzana Thurston Ndlovu yena ongathandanga ukuphawula ngokuthi ababili laba sekuvunyelwene yini ukuthi bamiswe okwasikhatshana kumbe hatshi. Loba kunjalo umnumzana Ndlovu uvumile ukuthi kukhona ukudonselana kodwa wathi bona njengeviyo laleli bandla kwele South Africa basekela umnumzana Chamisa.
Yebo, liqiniso ukuthi kulabanye bethu abathanda ukungahambisani lathi le MDCT le migomo le MDCT bayakhuluma kumaphephandaba bayakhuluma nje kumedia. Asiko isidingo sokuthi baze bakwenza umsindo baze bayenze okunye okungathi bafuna ukuba lodlakela
ukudabuka phakathi kwenkokheli zaleli bandla okukhanya qhubekela phambili. Sakulethe kudana kumalunga leli bandla labantu kazana abebefake ithemba labo lombuso okhululekileyo ebandleni leMDCT. Esizalwane seZimbabwe unkosazana noMathemba Ndlovu uthi kuyadanisa ukuthi inkokheli zeMDCT azikuboni ukuthi ngenxa yothando lwezikhundla sebegcithe ithemba leminyaka ngemva kokuthi bebaningi ababulawayo batshiselwa imizi. Abanye basala bezigoga ngenxa yokusekela imizamo yaleli bandla yokuletha inguquko eZimbabwe.
Mina into engiyibona isenzakala kweMDC between uChamisa noKhuphe angiyiboni ukuthi iyasebenza. UChamisa bekumele ayekele uKhuphe athathe izintambo njengoba kade engovayisi wakuqala. Lokho sokusenzeka thina asikwazi ukuthi uhamba njani and asikuboni ukuthi kuyinto enhle. Sesibona ngathi umnqindezela kwabantu besifazane kupolitics.
Abanengi ke bathi kusobala ukuthi isiphetho sokudonselana kwamnumzana Chamisa lonkosazana Khuphe siyaphetha leli bandla selidabukene phakathi ngokusemthethweni. Okuyinto abathi izahliphawula obala ukuthi iphupho leMDCT lokubusilizwe selihle achabalala. Kodwa ke abanye bathi kabalahle imbeleko ngokufelwa njengoba iZANU-PF layo kukhanya izabi sidabukene phakathi laphakathi ngesikhathi kuyiwa ekhethweni. Melestudio 7 Johannesburg le South Africa ngingu Benedict Nhlapo.
Siyabonga Nhlapo. Lokhu sikudaba olufanayo amalunga ibandla leMDCT esigabeni semandebeleni asecele ukuba inkokheli yaleli bandla ingabakhetheli abantu abazamela kukhetho njalo lesi sikhalazo bebevele besifikisile la kumuyi obe ngumkhokheli weMDCT umnumzana Morgan Tswangirai engakatshoni. U-Anastasia Ndlovu usiphalo ludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Amabandla ezombusazwe aseqalile ukulungiselela ukhetho lwalonyaka ngokukhetha inkokheli ezabamela kumakhansili ledale lephalamende ngokuqala ngokhetho lwama-primary elections ukuze baphume labantu abayibo abazabamela ekhethweni. Iningi labantu likhala ngokuthi bakhona asebevele bakhethwa ukuba kabasoke baya kuma-primary elections okuyinto esikhube iningi lisola indlela umanyano wamabandla oqhuba ngalo uhlelo lokukhetha inkokheli. Unkosazana Nakhumalo, umqoqi wenhlelo zebandla le-MDCT eLupane, uchaze ukuba udaba lwabo baluphanyeka kumuyi uTswangirai ngoba abafuni kuthathelwa izigaba zigcine zikhokhelwa ngabanye abantu abangaziwayo kulowo mango. MDCT asole udaba lokuthi isisekelo sombuso asisalandelwa ekukhetheni inkokheli okuzadala ingxabano lapho sokungene umuntu ongafunwa ngabantu abanye bagcine bengasavoteli ibandla. Umgcini sihlalo wesiqinti sika Ward 7 kobulawayo unkosazana Sikhumbuzo Mpofu uthe uma kusehlula ukuthi umnumzana Nelson Chamisa alandele isisekelo sebandla uzenelisa na ukulandela esesizwe.
Ufana lokho kuthiwa uChamisa esehluleka ukulandela umthetho webandla avela kambe wayebisa uzawulandela yini na?
Isikhulumeli seMDCT unkosazana Thabita Khumalo uthi ibandla alisoze lakhethela abantu inkokheli zokuya babambela kukhansili lasedale lephalamende ngoba njengebandla baphume lendlela ezalandelwa andubana umuntu amele ibandla kukhetho.
Hayi akula muntu ophathele ikhandidate. Itemplate ithi khona yona. Kule sifiso sokuthi abe yikhandidate kanti babhide i-CV. And ku-CV yona leyo kumele asitshele ukuthi wena ebandleni lethu usukele ngaphi waya ngaphi ube ngaphi. Then sesizacazulula ukuthi ama-senior yiwaphi ama-junior yiwaphi. So akula muntu ophokulethwa nje.
Loba nje uhlelo lokukhetha seluqalile bakhona abanye abangavumelani lohlelo lokubambana lamanye amabandla bethi kuzakwehlisa inani lamalunga ebandla edale lekhansilini ngoba imibono yamabandla ichiyene njalo kutsho ukuthi iminyaka yonke le bebesebenzela ize. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Amazwi kamnumzana Robert Mugabe awukuthi umbhuqazwe wegugurawundi waqala ngenxa yokufihla izikhali emaplazini okwenziwa libandla le-PF Zapu ngeminyaka yabo 1980 sekusolwe ngabanengi. Umgabe utshele intatheli izindaba ngeviki edluleyo ukuthi engasolwa lebandla le-ZANU-PF kudaba lwegugurawundi ngoba izaphu yiyo eyabangela ukuthi athumele amasosha abulala abantu abacatshangelwa ukuthi bayedlula inkulungwane ezingamachumi amabili. Sixoxe lohalwa impi yenkululeko ekuvuyo leZibra umnumzana Max Mkandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Lokho ukukhuluma komuntu oselahlekelwa zimbono, umuntu olahlekelwa izingqondo, umuntu ongasaboniyo lapha vela khona lalapha yakhona, umuntu ongasazinaki imihlolo leya ikhulumayo uvele yena ngokwakhe uhlezi umgabe ekhuluma into ezilahlekileyo kakhulu ngokubana yena ngokwakhe nxa nga wayesitshwe kuqaleni wathi lokhu kungaphini ngokubana kwakuyisikhathi sokuhlanya esitsho ngesilungu ukuthi it was madness kungathi ngumuntu oxolisayo nangu-ke kathesi usebuya sekhulile kangaka ekuthini yakho isizwe ebuyevula amanxeba ethi izibra lezaphu yizo ezabangela ukuthi kube lo mbhuqazwe ngoba ngokufihla izikhali okutshengisela nje sobala ukuthi ukufihla izikhali eyizo izikhali lezi azithathayo ziyizikhali ezazifakwe yi-intelligence yakhe lalabo ayebabathumile ngalokho-ke lokhuyana kukliye nje into esegcekeni ukuthi ukufihlwa kwezikhali sokungabangela yini ukuthi kubhuqwe abantu befe
umnumzana Robert Mugabe uthi yena wathumela amabutho ngenxa yezikhali ezazigqitsheliwe emapulazini ezapho uthini wena ngalokho
izikhali wazithatha wahlanyela-ke ama-disident akhe awakhe yena yikho lokho kwabangela ukuthi khona abantu bebhuqe kangaka ngakho-ke lokho-ke liphutha lakhe umgabe lokhu besimngathi ngumuntu esimhlonipha ukuthi usekhulile kodwa lokhu kutshengisa ukuthi khona angabi ngumuntu nje uphongeutholakala ezihambele ezitaradini abantu baza kwenza okubi kakhulu phambi kobuso bakhe njalo kunye lanxa sehambile yena emhlabeni imuli yakhe le izathwala kagadalala
amazwi kaMugabe la engaba etshengisa na ukuthi akula kuxolelana okuzenzakala elizweni
ubona amazwi akhe yena uMugabe lawa ngamazwi amabi kabi ngalokho-ke udaba lwegugurawundi lolu ukuthi luphele lolu luzaphela lolu daba lwakhe udaba lwegugurawundi lolu ngemuva kokuthi kukhulunyiswana umlotha ngendlela eqondileyo yikho kuqakathekileyo ukuthi khona kubonakala ukuthi indlela le eqondileyo engenziwa ukuthi igugurawundi udaba lwayo loluphele okungaqeda ngembono yami mina yokuthi izabelo lezabelo esiqintini sonke serijini yonaleyi kumbe ngathi ilizwe lonke nje lezimbabwe kodwa-ke kakhulu ngikhangelele endaweni yemathebeleland lapho kwayikho kwabhuqwa khona abantu bafaka kabuhlungu kangaka kuyabe kudingakala yena uMugabe ngokwakhe exolise ufunakale laye nalohulumente okhona yena lo okhokhelwa Emmerson Mnangagwa kabaxolise njalo kakuphume ikhomithi yesabelweni sabantu abayibo abonelwayo abafayo laba abasala bephila kube le khomithi ebekwayo bekhetha ikhomithi yabo eyiyo ezahamba ixolisa ezakhamizini zonke endaweni lapho kwanyathela khona ijombo yegugurawundi abantu ekuxoliseni khona lapho ikhomithi le ibe ngumlomo wokuxolisa ibe ngumlomo wesabelo kumbe abantu bemathebeleland
lo ke ngumnumzana Max Mgandla owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Singakangena esigabeni esilandelayo ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umthethwandaba wedolobho leNew York ulahlele kachana isicelo sikamongameli Donald Trump oweMelika esokumisa icala aletheswa ngomunye untombazana othi wamanga wambamba okungelamvumo. UTrump wayecele ukuthoniswa ukumiswa kwecala lelo ukuthi athoniswe nxa eseqede ukuba ngumongameli kodwa umahluli weSupreme Court uJustice Jennifer Shetter uthi icala elethulwa nguSama Zevosa kumele lithoniswe. Amapholisa akwele Bermuda acwayisisa imbangela yokubulawa komunye ujaha odabuka kwele Melika owanyamalalayo isidumbu sakhe satholakala kuthange. Le balaleli iStudio 7 sisakaza sise Voice of America eWashington DC. Bom, 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 bom. Namhlanje siqhubeka ngendaba eziphathelane lobukhosi bamaNdebele sixoxa lomnumzana Peter Zwidekalanga Khumalo omunye wabathiwa kumele abe yinkosi yamaNdebele. UKhumalo uqala ngokuchasisa ngokwenzakala lapho uhulumende angenela khona wamisa ukugcotshwa kukamnumzana Bulelani Khumalo.
Ye kukhanya kwahamba kanjalo babethiwa mgcoba. Kodwa isekelo sombuso basifuna baka ujudge isekelo sombuso asilakho lokho engikwaziyo ukuthi isekelo sombuso sigoqela i-traditional leadership njalo lobukhosi bamaNdebele i-traditional leadership okwesibili ukuthi umbuso wamaNdebele okamzilikazi lolobhemula lomambo awuzange ube le constitution wawusekelwe ngamasiko abantu ngakho esikhuluma ngakho kathesi xa sikhuluma ngesikelo sombuso sikhuluma ngesikelo sombuso xa sithangele ngokubusa ngezombangazwe amaqembu ombangazwe lamaqembu ama-political party angazi ukuthi kuhambelana kanjani lokho kuzafanele ukuthi abomthetho bakukhangelisise bakucubungule bakuveze egcekeni ukuthi kunga iqiniso lakho limi kanjani kodwa ngokwazi kwami amaNdebele alelungelo lokuba lenkosi amaNdebele alelungelo lokuthi babe lenkosi ekhethwe ngendlela eqondileyo njalo esintu samaNdebele ngakho ngesikhathi siyaphambili amaLayers labomthetho bekucubungula ngethemba ukuthi kuzaphuma egcekeni ukuthi okufanele kube yikho khona yikuphi
ye sizwa kuthiwa wahambisa udaba lokuba umnumzana Bulelani Khumalo engagcotshwa emthethwandaba kuliqiniso yini lo
angazi mina ngiyafisa ukuphendulana lo mbuzo lo ongaphansi komthetho wakhathesi
kahle kahle owamele abe yinkosi ngubani njengoba siyabona selibathathu abakuKhumalo
angazi ukuthi kathi sesasuka saba njani thina abantu besintwini ukuthi asizwisisi ukuthi ubuduna buyibuduna nje abufakwa etafuleni umuntu nje abe labo ezandleni zakhe akulula kuyabangiswana sikuthola insuku zonke sikuthola iminyaka yonke xa kube kwizinduna ngokufananayo abantu abafanelanga bacabanga ukuthi ngemva kweminyaka engu-125 kumbe ngeminyaka kusukela ngo-1929 unyamande ekhothama kufanele kube lula ukuthi sikuvuselele ubukhosi le yiprocess yinto esithethe isikhathi eside abanye bethu abayiqalayo njalo bayisekela ukuthi ime isifika kade siyakuzwisisa ukuthi akusiyoto elula ukuthi ubukhosi buvuke ukubangisana kuba khona kodwa kakutsho ukuthi akusoze kuphutshe oqondileyo uzaphutsha ekucineni ngoba kule mthetho ehambelana lakho kule ndlela umuntu azelwe ngayo kule ndlela abantu abakhethwa ngayo ngakho konke lokhuyana kuyakhangelwa abadala sebakukhangela bakucubungula indlela into ngayizika lobhengula ngakho indlela lobhengula yona isikuphutshile ikuthi nje kulezinto eziningi ezenzakalayo abantu abangazaziyo ezenza ukuthi kuvalele indlela lobhengula ukuthi iphumele egcekeni kakhulu ukuthi sokumi kanjani ngoba mina ngokwami nje sengaphuma endlini kalobhengula ngingatsho mina ngokwami ukuthi ngifuna ukuba yinkosi kodwa ngikhitshwa yindlu kalobhengula kwabikwa ngomunye owendlu kalobhengula emphakathini ebikela isizwe ukuthi sebephuthile leyo ndaba ngakho angilawo amandla ukuthi ngikhulumele laba abanye ababili bafanele babe lapho ukuthi bazikhulumele mina ngokwami angiboni ukuthi okombango kungatsho ukuthi ubukhosi bamaNdebele sobuphelile hatshi ngoba into ngisendlini kalobhengula endlini kalobhengula isendlini kanyamande and indlu kalobhengula lekanyamande sekuphujile lokho
manje ngokubona kwakho indaba le kuzamele ithathe siphi isibanga okwakathesa
okwendlu kalobhengula sebeqedile angazi ukuthi kungabe siqhubeka siyaphambili sikhuluma ngakuphi kwakhona umbuzo wakho kungabe angiwuzwisisi kakahle
ngithoko ukuthi uhulumende layo usethe akukho emthethweni sekuyathatha nyathelo bani seliyathatha nyathelo bani kathesi kusukuselana
ukuthi ukuthi uhulumende nxa esithi akukho emthethweni kutsho ukuthi uhulumende usengena engxoxweni labantu ngakho indaba leyo njengoba ngijile ekuqaliseni izaxoxiswana ukuze sizwe ukuthi kathi uthi akukho emthethweni ngaliphi yiliphi isiko lamaNdebele eselifile eselisezwa ukuthi kungabi lenkosi into efunwa ngamaNdebele lokho moni ngani asinazi sikuthathe sikuqume kathesi ngoba sesifanele ukuthi sisebenze la uhulumende sikingisise ukuthi kathi pho kwino kungekho nxa kukhona tena kakukho njalo efisa ukuthi khona kube semthethweni wesisekelo sombuso kanti abantu bakhona ukuthi bakhulumisane lohulumende uhulumende akufake ku-constitution kube khona nxa kuwukuthi kakukho kodwa njengoba ngitshilo ngithe mina as far as i-traditional leadership is concerned the constitution yezimbabwe akula lutho oluthi lona ubukhosi abafanelanga bube khona.
Alo-ke ngumnumzana Peter Zwidekalanga Khumalo ongomunye wabathiwa kumele abe yinkosi yamaNdebele ubexoxa le-Studio 7 ecingweni yakoBulawayo. Lingakhohlwa-ke kusasa ukulalela enye njalo ingqoqo ephezu kodaba lobukhosi bamaNdebele. Kusamamo umadlela sikhobokhobo sigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Odokotela bathi lanxa sebesethuselwa ukungaphiwa iholo lalinyanga ngenxa yokukhalala umsebenzi bemba phansi besithi vele ababuyeli nxa izikhalazo zabo zingalungisiswanga. Ukufuthelana ibandleni le-MDCT phakathi kukamnumzana Nelson Chamisa loNkosazana Thokozani Khuphe sekucaphakele lakumalunga aleli bandla eSouth Africa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo ngo-half past 7 ntambama.